sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 2 kuzivandlela 2020 ngutungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla, udaba lwezidlova ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi soluhluphile elizweni. Ikansili yakoBulawayo ithi izasungula inhlelo zokudinga imali ngoba umthambo wemali evela kuzakhamizi usuwomile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lwabasakhulayo abadume ngodlakela abaziwa ngokuthi ngamashirugwi abahlala behlasela otsheketsha lwesatshelwa ukuthi lungasabalala kube lomonakalo omkhulu nxa uhulumende engekela ukungenela alulungisise ngokuphangisa. Lokho kulandela ukubulawa kwepolisa ngabasakhulayo laba abahlasela behlome ngenkemba amahloka lezinye izikhali. Amapolisa athi asebophe abasolwa abangamachumi amabili phezu kwesehlakalo lesi. Amashirugwi la abikwa esegcwele endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lapho okugejwa khona igolide. Abikwa esenza ubudlwangudlwangu obufana lokubulala, ukudlwengula abesifazana lo kubulala izifuyo zabantu bezidlela. Lanxa kulabanye asebebotshiwe, abanye bathi amapolisa akhanya engawuqinisi umkhankaso wokuqeda lolu dubo ngoba kucatshangelwa ukuthi abatsha laba basekelwa iziphathamandla zikahulumende. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi senkabazwe kwesinye isiqinti esihlaselwe kakhulu ngamashirugwi umnumzana Albert Mhlanga olilunga njalo leMDC.
Lawa majaha lawa abangamashirugwi sebethwalise nzima abantu okuyikuthi la mapholisa ukuthi bayabayisaba, abanye sebezibecwa ukuthi hayi ngako uyadingwa amasosha ahlangane nabo laba amashurugwi. Kodwa into engidanisayo ukuthi ngabafana nje abancane ukuthi nxa engela bhanedi leyo kumbe ingqamu, hhayi ngumuntu ongambamba njengengalo phosele katshanani, ngoba nke ngabasele wagwele ukusogwala lakho ngabona hhayi bayahlupha sibili. Yenduna layo isogwala ike yakhuluma ngabo yathi ukuthi ngabantu abahluphayo, kodwa wathi bahlupha kakhulu esigabeni ukuthi wakuwuna ukusogwala khonapho nakade lami ngikhona. Mina into engikubonayo ngamashurugwe lawa kukhanya ngani i-government layo iyabayekelela, kumbe kungenzeka ukuthi njewana abakhulu abanjengama-members of parliament kwezindawo balama-mine lama-ministers abalama-mine kungabe kungabafana babo besenzezeka ukuthi nxa betontsha nje igold kungabi lomuntu osondela kubo babe ngabantu abayethuselayo. Ngoba ungananzelela ukuthi bake bahlupha khona eshurugu kankhona kwazi kwathunyelwa amasosha, hhayi kwathi kwangadini. Kodwa nxa ngithe ngihambela endaweni zeshurugu khona ngale ungababuza abeshurugu bathi hhayi abantu abasuka eJombe, abasuka eKhwekhwe, abasuka eNyati, basuke khona ngale sibehlupha besiza ngapha konke indawo yonke kodwa bengasuki eshurugu. Bathi ishurugu nje ngoba kulibala lapha abaqalisela khona umsindo.
Sike sezwa kunyanga ezimbalwa ezidluleyo kuthiwa khona esigabeni seMatch South, eMathebeleland South, lakho bebethwaliswe nzima abantu. Usuke wakuzwa into?
Labana ababehlupha eMatch South labo labo kwaba kungabantu aba-organized, ngoba nxa bona babesitsho sebethe bayenza umonakalo njana bathi bona babeqaliwe kwathiwa isibo bantu bakhonapho. Yikho-ke bayabuthana-ke ngamaroli besuka emashonaland. So kungani abantu bemathebheleni babesithi hhayi kabafuna abantu bemashonaland bezomayina endaweni yabo? Okuyikho sonke sikukhangeleke ukuthi abantu bakuyena leyo ndawo kababhenefite kukhonokho kukhona. Hhayi labana-ke babephambanisile ngoba babesuka katshani ekhwekhwe khona-ke besiya eGwanda besiya khiphana labantwana abazalwa khona lapho ke kwaku right ukuthi hayi babasifela amange labo ba
manje ngezinye indlela ukuthi ukuthi behlukene yini bona labo ababe khathaza eMathebelele South lalapha amashurugu yakhona la
amashurugu kwehlukene ngoba bayimhlobo abanye ngabakithi esindebeleni abanye ngabeshonini njengoba abantu bangkhona abanye besuke ekhwekhwe basuke ejonde abanye basuke eRwagwelo lapho kukhulunywa khona isindebele so basuke bahlangana plus ishurugu khona ngale kulabantu abanye ngabesindebeleni bayehlukene ke labana ababehlupha eGwanda babekhuluma ngesishona ende kukhanya ukuthi basuke yikho ke labo hayi babengafunakali lathi kasi bafuna abantu abanjalo kodwa labo amashurugwe kufanele bahlaliswe phansi bakhuzwe ngobanye abantwana ngabantwana besintwini sikili abafuna ukuvuka ubhola
sesike sezwa phambilini kuthiwa kwakulabanye njalo ababethiwa yi-Al-Shabaab ababevela endaweni zabo khwekhwe yibo yini amashurugwe kumbe sokulamaxuku amaningi athiyene
labana abekhwekhwe bayixuku elilodwa bakhona ngale ngoba bavela baqalisa kudala vele behlupha njengoba ngisisho nje ukuthi hayi isandla sikhona sama-ministers ungakhangela ukuthi ama-MPs akhona ngali labana abafana bona labana abahluphayo ngesikhathi nxa sisenza ama-election yibo futhi abaphinda bahluphe besenza udlakela and sebeqeda i-election sebehlupha futhi abantu ukuthi bangasondeli lapho kuthe kwavuka khona igolide
umnumzana Alfred Mhlanga uhlala enkabazwe njalo ulilunga lebandla le-MDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Ikhansili yakobulawayo ithi izasungula inhlelo ezintsha zokudinga imali lonyaka ngoba izakhamizi zisehluleka ukubhadalela indleko zazo. Likhansili iyehluleka ukubutha izibi ngemfanelo kanti njalo ivalela izakhamizi amanzi okwamalanga amaningi elandelelana ngezizathu ezijiyeneyo. Umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mkuni uchazisele uStanikile Mhlanga we-Studio 7 okunengi.
Sekuluka ngendlela yomnyaka ka-2020 ukuthi singasathembeli ebantwini bakithi ukuthi babebabagijimisa idolobho kodwa sesikhana ukuthi sibe lezinye inhlelo esingathi ngama-revenue streams okuphathisa izakhamizi ukuthi lazo lokho nje kubhadalayo lathi sibe kubhizinisi uzananzela ukuthi ingwebo okwamanje lonyaka zingathi ngokuqala ukuthi isimile i-dividend iyenze i-profit so sikhala ukuthi eminyakeni olandelayo ngama-strategies ofakile amatsha ebhizinisi izaqhubeka isiba nama-profit ingananzela ukuthi kudala lakudala ingwebo yayincedisa laphanda laphana ukuze idrobho liqhubeke linika amasevisi ebantwini sikhangele njalo ukuthi siyenze uhlelo ezinjenge-parking management esingathi ngesilungu automated ukuthi angcono sithathe imali kungalaba abakwanisayo ukubhadala phela vele umuntu obhadalayo okwanisayo ukubhadala kumele aqhubeke ebhadala encedisa labo abangakwanisiyo so sikhangele ngezinhlelo ezinjalo ezokuthi izakhamizi singazikhami kakhulu ngamabhajethi asindayo asitsho ukuthi izakhamizi asabhatali sitsho ukuthi izakhamizi njengoba zehluleke lathi njengokhansili kasize lemisebenzi esiyenzayo ezenza ukuthi ubuhlungu lobo obezakhamizi zibe ngcono ikananzela ukuthi kathesi i-parking yethu kayila le mshini eyamanjemanje esingayithi i-IT nesilungu baningi abangabhataliyo i-parking yankhona so sikhangela ukuthi siyenze i-automated kube le mshini yokuthi imoto yonke epakayo iyabhadala ngoba lokho sikusebenzisa kathesi okwamaphepha lokho okwamabhuku okuthi amapholisa kamasipala ahambe ebhoda egolotha imali ezinye imali ngenzakala ukuthi iphelele ezikhwameni zamapholisa kamasipala asitsho ukuthi kokwenzakalayo but sithi ukuthi kumele kube ne-system ezayenza ukuthi imota yonke epakayo kobulawayo ibhadale.
Uhlupho lwalabo abathengisa ezitaladini ngokungekho emthethweni kodwa kusobala ukuthi abala enye indlela yokuziphilisa kukhona yini okunye idolobho eliza kwenza ukubona ukuthi labo bazuza lezo ndawo
ngendlela esithangelayo esithandekile ngoba kunje uhlupho lokuthi akula msebenzi yalwayo kodwa-ke phela kumele zama ukuthi sikubhalanse lokuyigcina idolobho lihlanzekile ngoba ubulawa waziwa ngokuhlanzeka kwakhe siyazama ukuthi sisenzelani lamapholisa kahulumende ukuthi labantu laba basithengisele endaweni esibafakele zona ukuthi bathengisele khona. Kodwa sabazwisisa ukuthi kwezindawo lapho esibafaka khona kungabe kungadluli abantu abaningi, kodwa beyidolobha kumele ilande sonke nalabo abathengisayo ukuthi idolobha siyigcine lihlanzekile.
Kulo hlelo lolwana olokwabela abaswelayo labagugileyo impahla nesikhwama se-Mayor's Christmas Cheer Fund.
Ye, hayi uhlelo lukuhamba kuhle kakhulu ukuthi nje sisuke sabe ingani siyaphuza ukuthi siyabele lokhu esikutholile. Kodwa-ke bekungakayeneli, yikho-ke sithe thina sikwenze nxa abantu sebevela kuma-holiday. Kuzananzela ukuthi amakampani amaningi ajwayele ukusincedisa okwalo nyaka amanye abhangisile ukuvala okuthi sikhane ukuthi nxa bephenduka bazafaka khonokho ababethembisile esingathi ama-pledges nesilungu. So kunjalo sinanzela ukuthi sikhangela ukuthi nxa bephenduka sesibuthanisile konke khonokho esikuthiwe lakhonokho esilakho esesikutholile ngesikhathi sesejefu sikuhlanganise-ke sizabe busuku-ke siyitutubhide kwalabo abafanele ukuthi bathole lelo sizo.
Umnumzana Solomon Mkoni ngumeya wakobulawayo ubexoxa ecingweni losithanekile Mhlanga we-Studio 7. Iningi lithi uhulumende kumele asebenze gadalala avuselele umnotho njalo asungule imisebenzi lonyaka ukuze kuqedwe ubunzima obebukhona ku-2019. Kubika intathelezindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
Amasosha eZimbabwe abulala abantu abambala ekuqaleni komnyaka eHarare ababetshengisela bekhonona ngokukhuphula kwentengo yamafutha ezimota. Bakhala njalo ngokufakwa komthelo wokuthenga lokuthengiselana kumakhalekhukhwini wesilinganiso sokubili ekhulwini obizwa ngesilungu ikuthi yi-2% electronic money transfer. Abantu bathi lokhu kumnyama phambili ngoba akubonakali ukuthi uzakwenzani uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze abantu baphile ngcono ngomnyaka ozayo kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwedola lemelika liyakwamanye amazwe. Incwethu kwezomnotho uMnumzana Masimba kuchera uthi lokhu kwadanisa abantu abaningi.
Saqala thina sifisa ukuthi sesilama-nostro lama-local RTGS accounts usitsho ukuthi izimali zethu sizigcinenga angama-US dollars wonke abe ngama-RTGS sabona njalo ukuthi asisavunyelwa ukuthi sithenge kumbe sithengise ngama-US dollars ngo-June. Kodwa abantu baqhubeka bezuza ama-salaries awama-RTGS dollars kodwa i-value yangkhona kumbe ngathi amandla awe-RTGS abesehla kakhulu.
Uthi le ndlala ibambe abantu emadolobheni nemaphandleni lonyaka. Kuthuke njalo abanye abantu babhekane lezulu lesiphepho Cyclone Idai elabulala abantu abaningi lakhukhula le mizi emanikaleni.
Uzabona ukuthi kwaba le Cyclone Idai sabona njalo ukuthi izulu alikani ngendlela esikhangelele ukuthi lakhathesi izulu liyabe selinile kakhulu kodwa umpalakazi izulu alinanga kakhulu uyachisa ikhisimusi lomnyaka omutsha uyabe uchisa njalo. So ngibona njengani into ezinjengalezi zenza ukuthi isifuyo eziningi zife ikakhulu inkomo zafa emathebeleleni.
Abanye abantu abanjengomnumzana Decent Bajila bakhala ngokukhahlanyezwa kwelungelo likazulu eZimbabwe.
Umnyaka ka-2019 ubungumnyaka esingawuchaza njengomnyaka wobugcwele izididi. Sisukisela ngo-January 14 lapho kube khona lokutshengisela kwabantu okudala ukuthi kubotshwe amakhulu lamakhulu abantu izizwelwane zaseZimbabwe abaningi bebotshwa bengelacala. Sesiya phambili njalo futhi kulezi dididi ezenzakeleyo ezokuchiywa kumbe ngithi ukuxabana lapho mkabo okwenzakale ngabasekeli bakamongameli bobabili uMohadi loChiwenga. Nxa usiya phambili sibelo kuma-currency changes amathathu ngomnyaka owodwa.
Lokhu kusekele ngumnumzana Steven Spanda osole kakhulu ukuthunjwa kwabantu abafana lodokotela Peter Magombeyi okhokela inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association abalokhu bekhalala umsebenzi befuna ukukhuphula iholo labo njalo kuthenga amaphilisi lemitshina yokusebenzisa ezibhedlela zikahulumende.
Nxa sikhangele umnyaka ka-2019 ungasomnyaka adum omuhle kakhulu singakhangela ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu kakhulu abalela amalungelo abantu ama demonstrations abhaniwe abantu bachaka kakhulu uDr Magumbeze bamthumba ekugcineni kwaba le drama ZANU-PF drama as usual umelishiwe enkasi bembophile ngesikhathi sithi silwela ilungelo labantu besifazane so ngathi nje umnyaka ka 2019 akekho into engathi inhle yenzakeleyo
omunye njalo ukhala ngokwenzakala lonyaka umnumzana Sipho Amandla Dube
u-2019 ndoda ubele ukhona ubenzima kithi siphile nzima ngoba ukudla kuyasilela kakutholakali imali kayitholakali into eqalayo ke imali kakula ukuze sithole ukudla kunzima leso kusithi nxa kuthiwa kuyaphuka ukudla sokukhethwana ekukhethaneni kumbe ngamabandla kumbeni kuyini asikwazi kuthiwa idlala pho ebotshelwe khona so indlala embi ludubo olubi njengathi esingela msebenzi siyahlupheka kakhulu ngoba le magodini ingadubuka egodini kuvela abantu bakhatshana la mabutho abuya kakhempe khonapho iziphele
kodwa umnumzana Mnashe Mduza oyibandla leZANU-PF uthi kumele abantu babekezele ngoba uhulumende ufuna ukuvuselela umnotho welizwe
ever since Operation Restore Legacy ka-2017 iZimbabwe sekulilizwe elivulekileyo sokulilizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe akusela kwesaba esasukubona kudala lokhuyana okwakusithi abantu wawusehluleka lokukhuluma nje ukuthi kumbusole uhulumende khathesi siyabona abantu bayakhuluma ngendlela abafuna ngayo besula lapho abasola khona belungise lapho abafuna ukuthi kulungise khona kutshengisa ukuthi i-Operation Restore Legacy yezinye zezinto eyazilungisayo lezo siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uvulile emkhonomi ukwenzela ukuthi laba balemkhonomi abalinto zabo ama-business ababaranayo bebe lethuba lokuthi besebenze kungela zandla zikahulumende kungela zandla ezelizwe kumbe izandla ezestate ezibambayo eziphambanisa into zabantu so sokuvulekile ever since
ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Selikubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com ithi umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lizaqinisa umkhankaso walo okudinga usekelo emaphandleni lonyaka. Umsakazo we-CNN International wona uthi uZulu weZimbabwe ubhekane lobunzima njalo lonyaka ngenxa yendlala lokutshabalala komnotho. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli ngiyabonga mangabe ngizozwakala nami emoyeni igama lami nguDonald seJohannesburg. Ngisacela ukubuza lapha abasakazi ukuthi akekho yini omunye umuntu kuzana ongasuye ugawulini bantu ngoba angithandi into ahlala ayikhuluma la abantu abafana nabagawuleli laba abahambisa ubucebo mhlambe bona phambili abahambisa izwe phambili inkulumo zaka azilungelanga isimo saseZimbabwe ngathi ngomunye umuntu ongekho nje vele kwakhona lapha neZimbabwe siyasokola nje sigcwele emazweni nendaba abantu abafana nalabo akekho yini umuntu omunye umuntu ongakhuluma ngcono kunogawule nisize basakazi yini sifunela abanye abantu mhlawumbe abangakhuluma kukhona abantu mhlawumbe abangcono abanengqubekela phambili kuzana hayi abantu abogawuli abathengiweyo lapha.
Linjani beStudio 7, linjani bantu bengodi? Sacha Zimbabwe. Angazi kwane zulwini siza kutsho kunjani. Sacha ngalubaba. Kambe khathesi kundle indlala engaka. Thina okuthiwa sebe MDC asiniwa ukudla. Bazathi ukuzinika ukudla, bathi ukuzinika inhlanyelo, bathi ukuzinika ifertilizer. Kokuphela baziphinde wena uzabe lokhu usithiwe emuva kuthiwe laba asatsha thina sesifile thina sikusikonjini eliwagwelo Ha kunzima bakithi. Angiyazi wathi mina ukuthi ngowathi bani. Kuthiwa ngowathi 5. Asesizwile shuwa baze kholela bona bodwa bakukhangele bathi lo asiye wakithi lo. Asesizwile bantu benkosi. Ungane lingasizwela usizilathi lisiniko kokuhle.
Salbonani basakazi be-Studio 7, lani balandeli be-Studio 7. Mina ngikhuluma ngobuhlungu engibuzwayo ngento ekhulunywa ngubaba lo abathi ngigawule. Kodwa ubunzima ubuthwele ngabantu abasekhaya, abantu abasezimbabwe akabuboni, akabuzwa. Ngoba lo baba lo uma ubhekile kahle kahle umethe izinkwa ze-ZANU-PF emlonyeni wakhe. Uyesaba ukuthi uma engakhuluma iqiniso izinkwa ze-ZANU-PF lezi ezisemlonyeni wakhe zizowa. So that's why ekhuluma kanje. Abantu bagcwele emazweni namazweni, abantu bafike ekuseni bengazange basabuya emakhaya bengazange besabona imindeni yabo bephanda emagangeni. Kodwa ayekhuluma kanje ngoba mayekhuluma ummamele ngathi ngumuntu omdala, kodwa hayi into ayikhuluma ibuhlungu.
Balibonani balaleli be-Witness lo wakwaMasuku esilobela. Kanti ngiyambuze kahle kahle ngalo baba okuthiwa ngubaba uGawule, kanti uphila kokuphi umhlanga lo baba lo ekhuluma kabuhlungu kangaka? Ibize liyafa liyafa liyaphambili, kodwa uzwakala yena kwelakhe indawo aphila kuyo hayi yonke into ihamba kahle. Akazami ukusihlonipha lo baba, uzwakala ubaba okhulileyo, ngubaba omdala mpela. Akazami ukusihlonipha into emazihamba kahle kwelakhe isayidi, akavala umlomo athule. Engabe lokhu ekuqhubeke ncoma ncoma into engekhoyo, abantu behlupheka besiya phambili.
Kunjani umsakazi omuhle, kunjani umsakazi omuhle. Mina igama lami ngingohawu, ngingohawu nhliziyo. Eyi mphatho kabuhlungu indaba le kathi wengwa ahlukumeza umuntu wesifazana obengunkosikazi wakhe kangaka. Osengifaka ezimoteni zamajele ngoba engasengifuni, emgcona ngento athi utshontshile. Nxa lo mama ubetshontshe imali enganga leyi abayikhulumayo, yena ngokwakhe ule malini ayitshontshileyo. Ngoba lo muntu akanabameli, ngoba abameli angazabe lapho abezimphaphu bayathuliswa ngesikhala sokusesibhamu. Kuthiwe nxa ungayimela wena sizokubona. So lo muntu bamhlukumeza ngoba engesintwana, kanti amazwi omhlaba akuphi? Amazwi omhlaba abantu bathi nxa ehlukumeza umuntu abathi bethandana, pho abantu kazana umuntu ongabakhokhele abadini? Hhayi, le ndaba ingiphatha kubuhlungu. Angiyeni wezano, ngiyeni we-MTC, angiyena omapolitiki, kodwa uchuku olungaka lubuhlungu ngoba ngumuntu owamthathela umuntu ayethandana laye, okwazakalayo emthathela ukuthi amhlukumeze kanje ekugcineni. Hhayi, ngiyabonga basakazi wami, ngiyabonga. Yibo kanhliziyo, uhawu kanhliziyo.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Awukhuluma ngoCharles Ntolwane laphana. Ah, mara ili sizi le nto yenzakala abantu be-ZANU-PF la. Laba bantu kanti waye bengakhe bethatha amalifu beke behlala le muli zabo. Kahle kahle bona laba ogogo labokhulu abasebegugile, kube ngaba yibo abantu abacelela izulu la. Abake bephume becele ezikhundleni besicelela izulu. Abantwana abancane amayouth ahlupheka manje, zithwele nzima, akulanto ebambekayo ngenxa yabo. Abaphuma ezikhundleni besicelela izulu sebegugile, baselaplana, basacabani. Sihlukumezwa ngabantu asebegugile la, abayecela izulu enjelele bephuma ezikhundleni la.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulombalisi welinye ikolishi oloyise olipolisa kwele Somalia okwetshelwe ugodo izolo ngemva kokutholakala elamacala okubulala lokukhokhela inhlanganiso yezidlova zesimoslem ezedlulise amalawulo e-Al-Shabaab. Abahlamuki besiTaliban bahlasele babulala amasosha kahulumende wakwele Afghanistan angamatshumi amabili lasishiyagalolunye izolo ebusuku. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amabutho eMelika alinda isigodlo salelilizwe kwele Iraq achithe abasekeli beqembu labahlamuki eleHezbollah ekade bezama ukutshengisela ngodlakela phambi kwesigodlo lesi izolo ngokubajikela intutho ehitshayo itear gas. Lokhu kulandele udlakela oluqhamuke kulesi sigodlo ngolwesibili lapho abasekeli beHezbollah abahlasele khona isigodlo seMelika babulala amafastela njalo batshisa izakhiwo bekhonona ngokubulawa kwabanye babo. Abangamatshumi amabili lanhlanu yiMelika ngempelaviki ngemva kokuhlasela ababekwenze amabutho eMelika e-Iraq babulala ambalwa. Uhulumende weMelika uthi usethumele amabutho amaningi eMiddle East ukuthi ayevikela isigodlo sakhe kanye lezizalwane zeMelika. Izindaba zekuseni ngengoma emnandi ethi vuma. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Udaba lwezindlova ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi soluhluphile elizweni. Ikhansili yakobulawayo ithi izasungula inhlelo zokudinga imali ngoba umthambo wemali evela kuzakhamizi usuwomile. Kwanele mthakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Kuqala izesishona ngo 7 o'clock kulandeleke ezesintu ngo half past 7. Na mina elani asifeni sonke kweza kusasa ekuseni ngo half past 6. Olivalelisayo ngontungamili nkomo. Lichone kuhle.